So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje izikolo ziyavulwa lamuhla okwehlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali ngabazali lokwesabela ukuthi igciwane le coronavirus lingalumatha njalo ezikolo.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka.
Inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngalanga linye. Sokusele amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele ephalamende kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga ngamanye amabandla.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikukuqwa khona ngoba kade sesikhangelele igeneration entsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izikolo ziyavulwa namuhla ukuhlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha njalo ezikolo. Abantwana abaloba umhloliso lumnyaka bavule ngeviki edluleyo. Ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo lamatitshala zithi bekumele uhulumende aqale alungisise izikhalazo zabo andubana evule izikolo. Lezi zikhalazo zigoqela iholo eliphansi lokuthi izikolo ziphiwe okokuvikela ababalisi labantwana igciwane le-coronavirus lanxa amanye amatitshala esehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazali badonsa nzima ngoba sinanzela ukuthi impilo yezinyana abaningi abasebenzi layo nje intengo yezinto iphakeme kangaka. Abazali kuyabahlukuluza kancane yikokwenza ukungathi badonsa nzima. Njalo le ndaba nayo ukuthi i-COVID-19 isakhona, abazali labo ngathi bayahlanganiseka emakhanda ukuthi kambe kuzahamba kanjani.
Manje zona indleko ke ezama-school fees labanye bama-boarding bazayenelisa yini umumo unje?
Well, ngase sikhangela indleko e-school fees eqinisweni ukuthi abazali abaningi kuzabehlula ngoba siyananzela ukuthi i-fees zikhwelele sibili ngendlela emangalisayo ezisa ubuhlungu. Ungananzelela abazali abanye mbona ama-boarding schools laba bavule ama-class lawo okuthiwa ngama-examination class abavule kuliviki ephelileyo. Kulezinye izikolo ezigcine ziphendukisa abantwana zithi ezibabuyele ngemakhaya ngenxa yokuthi abazali bengenelisanga ukuthi babhadale imali yonke. Yikho labo uhulumente angenele khona sesitakula umuntu okufaaisikolo kufanele sixotshe umntwana. Kodwa eqinisweni kuyasitshengisa ukuthi abazali i-fees abasuke bayenelisa. Njalo vele abanye bayakhonona ukuthi le mali abayibhadalayo ngale muva i-corona yabuye yabakhona yahlasela kwavalwa, so abazibuza ukuthi imali yabo leyo yayanga. Kodwa eqiniseni nxa ukuthi abantu bayalamba, abantu abasebenzi lama-lockdown labe khona bona abasebenzayo bake balesikhathi sokuthi badonse nzima bengasenelisi lokuthi bathole i-income. Ngokunjalo abazali bayakhala sibelokuthi i-fees ngibona kuza kuba lobunzima ukuthi abazali beyenelise. Nxa izikolo zingasabanga lo zwelo abantwana abaningi bengaxotshwa becile bengasafundayo ngenxa yokuthi intengo ye-school fees iphakeme kangaka.
Lona igciwane le-coronavirus leli ubona ungane alisoze limemetheke na nxa izikolo ziyavulelwa abantwana bonke njengalokho okwenzakala?
Izikolo zivulwa kule ngozi yokuthi igcikwane lele le-COVID-19 lingabuya lihlasele futhi ngoba ungananzelela bese ku-lockdown leyana ebingathi iyabamba kancane abantu behamba ngezincwadi, abantu bengaphongi ukuhamba-hamba, le curfew ibingathi yafinyezwa ukuhamba hamba kwabantu isiyachaya 8 o'clock. Kodwa umongameli weZimbabwe upresident Mnangagwa wenele ukuthi avule kwale amaviki amabili ayedluleyo lamansuku ezithile kuvuliwe. Kuyananzelela nxa igciwane lingagcansa ngendlela kodwa liyananzelela ukuthi igciwane likasi ukugcansa futhi kusitsho ukuthi abantu bangagasi ukuxubana lokuhambahamba banikana. Ngokunjalo-ke kulokwesabela sibule kuningi kakhulu ebazalini lakumphakathi nje wonke weZimbabwe ukuthi ukuvula kwezikolo kule ngozi ukuthi igcikwane leli selingakasi kumemetheka futhi kugcine ngezo kusitsho ukuthi futhi le lockdown liyana eyedonsa abantu kakhulu ukuthi kungabi le movement igcine isikhona. Phose le zikolo zigcine zivala ngoba siyezwa futhi siyatshela ukubana sokulala i-phase 3 eyaleli gciwane ezayo siyizwela ikakhulu ngapho kwamanye amazwe aphetsheya. Khona kuyasitshengisa ukuthi kule ngozi yokuthi igcikwane leli ngakina limemethekile. Njalo kunye okuhluphayo ngegcikwane ukuthi izikolo azila imali yokubana zithenge sibili i-PPE equipment leyane yokuvikela lama-sanitizer lama-disinfections abanayo leyo mali. Ngokunjalo kuzaba le ngozi yokuthi phose i-environment abaoperator kiyigcine isenzo igcikwane limemetheke abantwana sebethela ngayo izikolo lababalisi kule ngozi enjalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lokhu liphansi elizweni, kubhubha phose oyedwa ngelanga linye. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababhubhileyo kumanani ethulwe izolo, kwatholakala abathathu bethelelwe igciwane le-coronavirus. Kusukela kwaqhamuka leli gciwane sokulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu 36,665 abatholakala belegciwane le-coronavirus, kuthi abazinkulungwane ezedlula kancane amachumi amathathu 34,269 baphola. Lolu gatsha luthi kulabantu abayithoba munwe munye abagulayo kakhulu, abathathu bona begulela okokuthi basiwe kugatsha lwabagula kakhulu olwe-intensive care bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Amalunga ebandla le-MDC Alliance angamachumi ayisikhombisa lantathu 73 edalele parliamente kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga asefika amachumi amane 40 ngamanye amabandla abalisa ele-MDCT lele-PDP. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland and North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe ukuthi ukuxotshwa kwamalunga edalele parliamente lokuya kubandla le-ZANU-PF okwenziwe ngabanye abasekeli lenkokheli yebandla le-MDC Alliance akusoze na kubaphazamise kukhetho oluzayo.
Ku-113-25 kwakungamasenator abanye bengama-members e-National Assembly. Kuze kuyofika khathesi ama-members e-parliament asekhichiwe e-parliament asexotshiwe ngokurikholwa siyafika mbona ngani siku-around 34 kumbe njalo singabe sesifike ku-40 ngalaba abangu-6 abakhichiweyo. So ke okutsho ukuthi nxa kuyukuthi khona besingu-113 nxa kukhitshwe 40 kutsho ukuthi kungabe sokusele kuphela amalunga awedalele parliament angu-73 nxa singasabalanga mhlawumbe labanye abangabe bengaxotshwanga kodwa babhubha. Kodwa mbonani kule sokusela about 73 ama-members of parliament ayiwo asepharliamente kathesi.
Manje nxa likhangele linokwenzakalayo ebandleni khonokho ukuxotshwa edalele parliamente labanye sizwa kuthiwa baya kubandla le-ZANU-PF, nxa likhangele libona ungani ukhetho linganqoba yini?
Engingakutsho Gande, okwakuqala ukuthi wothi umbuzo wakho Ngiphendule ngendlela ezimbili ngokuthi okwaqala ngikhangele ukuthi ukuxotshwa kwethu eParliament kuthoni ebandleni. Okwaqala siyakwazi ukuthi iZANU PF injongo yayo enkulu ukuthi kuleli lizwe kungasabi lelinye ibandla kube le one party state. Lokho yinto abayijongileyo, yikho bezasebenzisa konke okwe state, ama instruments awe state wonke nje phose abalawo ukuthi be make sure ukuthi khona leli bandla eliphikisayo lengasabi khona. Kungangcono kusale otitisi ababo ababe bathi laba ngabantu bethu, leyi opposition yet. I-opposition kuzwa eZimbabwe kayisafunakali. Ngakho sokusetshenziswa ingatsha zonke zikahulumende kusukusela emadale kuze kuyefika emapholiseni, emasotsheni, sesingene kathe sabona laseparliamente ukuthi leli bandla kalitshabalale ngazo zonke indlela. So ukuxotshwa eParliament kwama members okwaqala kwakujonga ukuthi khona ama members eParliament esabe ecine sesithi ke asafuni kuba kule opposition, sesifuna kuya kuba kupopi wabo abamfunayo ukwenzela ukuthi kube le opposition yabo. Okwesibili njalo kwakujongwe ukuthi khona ama members of parliament bona ngokwabo bayi resource ku political party. So kwakuyindlela yokuthi kasikhiphe lesisikhwama EMDC Alliance esithola esivela kuma members of parliament, bese kusukwa ke khona apho siyakwazi ukuthi sokusobala ukuthi imali okwakufuza ukuthi ibe imali EMDC Alliance layo yakhitshwa yathathwa kwathiwa kayihanjiswe ngale. Now baphumelele na ukuthi ngokwenza khona lokho ibandla leli belenza ukuthi mhlawumbe lidilike? Hatshi, kabakwanelisanga khona lokho.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance esigabeni seMathopeleland North ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuhlaziya udaba lweMDC Alliance lolu.
Asoze sithi khona nxa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuZANU PF kumbe uMashakada kumbe uMoken Komichi ikuguqwa khona ngoba kathe sesikhangelele igeneration entsha yabathungameli beMDC Alliance. Abathungameli bakhona kabanikwe ithupha. Asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu MP okweminyaka engamashumi amabili. Sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo sikhuluma ngokuguqula leqembu leMDC Alliance. So mbona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa kathe sizokuvunwa kathe sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba. So asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mshore kumbe uObed Gutu uhambe kuJalo kuPF ye ikuqwa kwakhona nxa kukhitshwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha. Mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula. Ye kabahambe lapha baya khona bayavunyelwa yi-democracy. Ye so kuqulwa kathe sikakuqulu le bantu bakhona. Akusoze
ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho, kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqo?
Sikhangelene lo khetho lika 2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalunga eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxotshwa kumbe abanye bayarikholwa kumbe abanye bayangena kuZNPF, yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena na ku 2023 sigqoke impahla ezintsha sile ngqondo entsha, kufanele uhle uqale kathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisa kweqembu kufanele uqale kathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku 2023 amalunga eMDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebeleminyakele engu-18 abantwana abatsha. So mina ngibona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke kathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe guquka weqembu leli. Yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 2023 abantu abavotayo baye sebelombono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics. Ye mbona nganyavumelana lakho mina akwenzakale abaphumeka baphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe kutshintshwa vele umbala wakhona kakwenzekali kathesi ngoba isikhathi sokuthi kube le rebrand.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecungula ezombusazwe ubexoxa icingweni le Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC. Yabo.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usekwele Tanzania emngcwabeni kamnumzana John Pombe Magufuli obengumongameli walelo lizwe obhubhe ngeviki edluleyo. Iphephandaba leChronicle lithi uAnastasius Banda owakobulawayo wabotshwa ngemva kokuqilibezela umngane wakhe uMary Matewele osebenza phetheya wayefuna amthengele indlu ngamadola elemelika ayi-52,000. USibanda ubikwa wazithengela indlu emalokitshini lemota ezimbili. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi baka Studio 7. Ngiyabonga ngohlelo elisethulela lona loluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba ezanu-PF la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesigani. Ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZim Life ngokuthi ke yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigangi zikhona phakathi kwezanu-PF. Okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazi abanjani. Okunye okwesibili izihlobo, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi Ndebele shona thwakazi kumbe njani angikuboni kuqakathekile ngohlupho lweZimbabwe. IZimbabwe abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Sanibonani nonke kuStudio 7. Awu bantu bakithi ngiyalibingelela lonke abanifuphi kwezwe kumbe kuphi komhlaba lapha elikhona bantu bakithi. Hayi mina ndingimphawule bantu bakithi ngalolu daba lakithi ezweni. Liyabona nje bantu bakithi i-sanction yalo iqhubeka iqinisa phambili ngendlela i-government leZimbabwe eziphathana. Phela ukuthi i-sanction izaqhubeka ilokhu siyaphambili beke nje from 2020 kuzokuthi maye 2021 iZimbabwe azenza ithi ngezinjani. Into encane kuyagcwalisa amasotsha ebayishaya abantu. Into encane kuyagcwalisa amasotsha. Bantu bakithi sisezohlupheka emazweni. Lawo la amazwe sikuphe ama-economy amanga kahle bazosifumela sihloko sihlele emazweni ethu. And liweselethi lizwe libheke ukuthi alibonisi nje lokuthi izalunga even kancane kuyabheda kubi. Into abazenza athi i-government liyane imbe. Yazi ngiyazi ukuthi into osalandela i-government leyo zanu-PF uthi uzitshela ukuthi iyenzani nje. Hayi lokhuyana kuyanyanyisa. Uma ungathi uyabuka khona manje umqondisi njengoba bayamdinga into embi yena uyenzileyo waniphi ngoba ube right uma esiyakhipha umuntu eplazini akukho umuntu ongavumela ukuthi ufane uqhampe umuntu ezongena endlini omnye umuntu ekuyena ngezokumakhonyala ukhonya kanjani intanazo yakho. So le ibona into yakhona ungayibheka isasele u-tribalism phakathi sihlasile teaching sesiyenza ingane into yomqondisi wala ma-tribalism izanu-PF enokwayele tribalism and abakithi abasisindebeleni abakuzanu-PF ungabheka abala msebenzi kwabo babafika le kuzanu baziphendula babangamashona so kunganinamashona abasafani nokuthi aphela abayikhulumeinethebeleni abayikhulumele yonke into nje abayikhulumelayo about amashona phela sebephendule babangamashona abasikhohlweni ngabo ukuthi abasasengabakithi basihlamukela wona abantu badukile. So into fanele siyitsho nje bantu bakithi lo mqondisi la entweni leyo manje simncediseni into embisi yalena if namaphosa la achaya abalandeli bakhe la arong achaye abantu lawo bantu labo kuthi abedoda abe-rong barong ukuthi batoyitoyile lawo amaphosa achaya abantu la bantu abafaka abebhetshe ezibhetshe because bonke la maphoyisa abona-rong alimaza abantu iphosa elinjani elilimaza umphakathi ebozobona khona nje ukuthi iZanu-PF yona ke umuntu wesindebeleni ayifunde phakathi. So ithi nantu bakithi asindele into okuba sibambane le phatha abantu abayifuni siyivoteleni siyinikezana amandla ngoba kubo sithi abayifunga abantu bangayifuni iZanu-PF bayakwazi impumelelweni indlela impumelelweni abayifuni maybe bona ilizwe mali kuma-sanction bayikhona ithuba lokuthi batshontsha kahle amagoldi layo into kuma-sanction batshontsha kahle wakhola mntu ozababona yindlela abo ukuthi beziphilise. So yikho ndlima usantu bakithi esindebeleni le phatha siyivoteleni yeza siphumelelisa that's wabona beyizonda bayibona siphakama sisiba lamandla.
Studio 7 omuhle ekuseni yalamhlanje ngiyabingelela sihloko, ngiyabingelela abasakazi bami abahle ku-Studio 7 elisiphathele umsebenzi elisinika olutho nsuku zonke. Mina okhulumayo ngumfana walaphana komayeza enanda ngokuzalwa kwesakonkomo isigodi. Ngizehlisa kakhulu ngaphansi komthunzi wesizwe samaNdebele. Ngikhonseni kakhulu kakhulu ngithi lelalizwe sihlobo zami as longo indaba yeGugurawonde ingalungiswanga angeke lilunge ngoba siyakhala sisizwe semathebeliland baloko bekuziba ukuthi bayilungisele indaba vele amabhadi ahlale lilandela lalelizwe ngoba isizwe siyakhala sisemnyameni ngoba bengafuna ukulungisa engkwenza ukwenza ngisho lokho ikuthi abantu abakwenzayo baloko bephethe umbuso bayihlo ukuzisola abaziboni belephuda ngoba ngomthetho wafana ukuthi ngabe bayabusa laba bantu abafana ukuthi abasehlalweni abantu laba kodwa ke anyway uNkulunkulu ngiyokwazi ukuthi uzowenzani sibonge laphana ukuthi uNkulunkulu eligcine liphephi lesizwe semandebele lingakhathazeki ngelinilanga uNkulunkulu uzolikhulula kule corona engapheliyo mhlawumbe lefike manje corona izashishidlule kodwa leya kithi engapheliyo kuyazi inkosi ukuthi uzodlula kanjani so ngalokho ngithi hayi ngiyabonga sihlobo zami uNkulunkulu eligcine liphephile libahle linjalo usokuthanda ukungihlupha nje iloko sengikuzwa ekhaya akwenzakalayo lasezikolo lapha khona kwenziwe isimo selizwe sedola elingahlali kahle uma sokufanele thina sizakhamisa sithengele amatisha ama-laptop kuyinto enjani nale kodwa government ebekhona igovernment isenziwa ngowani ukuthi ixhasa izikolo zakhe yonke into efuneka isikolo ufaneke ithengwe izakhamizi angazi noma iyenzeka emathebelezenti kodwa noma iyenzeka izimbabwe kodwa leyo nto leyo ayisiphathi kahle ngoba siyawathenga lawo ma-laptop sibhatha lezo school fees abantwana abafundi manje ukuthi sikwenzelani lokho lama ngikwazi kwazi bona bona abasiphetheyo abasifusa ngendlovu iyangena yona lakhe labakhona ilizwe libuswa ngamasosha shuwa sibilibhaze hayi akula ndaba sihlobo zami ngizagcina ngokuvalelisa ngibingelele izihlobo zami zakomayeza zonke la ezikhona imbuli kamayeza yonke la ikhona ngidayiphile eGoli nasekhaya ngidayiphile imbuli kamayeza ngiyayithanda kakhulu ngiyabonga kakhulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika uMongameli Joe Biden usefeze uhlelo lokuthi kusiyafika amalanga alikhulu ombuso wakhe sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezilikhulu i-100 million kungakafiki leso sikhathi ayisifakile. Abanye bathi lokhu kubonisa ukuthi uzenelisa lokuvuselela umnotho welizwe kungedlula ubhubhane lwe-COVID-19. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uma sikhuluma ngo-President uJoe Biden ngezinto asezenzile kusuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesi sikhathi. Nxa ukhangela ngelihlo elibanzi, ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ngumrepublican. Singamtshayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo. Yona le stimulus aseyipasile phabantu imali. Eyinto enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezijiyeneyo. Ikakhulu lapha ngeCovid. ICovid abantu sebehlatjiwe, bayahlatjwa abanye sebehlatjwe wesibili. Ngevikele iphelile ukukhuluma ngokuthi yena asiyafika uMay ekupheleni kaMay, wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatjwa iCovid uzabe sehlatjiwe. Ngibona mina ngenxa ukuthi bengi ekho kwabantu laba bamele behlatshwe kathesi kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingakuya ngizohlatshwa. So lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona. Lapha enhlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangela ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe abantu behlezi lama desk abo lama injection bemelela abantu abazohlaba. Kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo ukuthi within 100 days yakhe ngibona ngani izinto kade zithembisile zizaphumelela. Sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sisipende. Sabe sesihlatshiwe iCovid kulezi mali zokuthi izikolo zivulwe, kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela, ezingena ku-Obamacare. Ziningi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and yizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Lapha nzakuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina nzawuphendula njengomuntu ongumZimbabweni ongela political affiliation. Angiso umuntu wezanu, angiso umuntu we-MDC ngingumuntu. Ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le election abantu batshona emaralini njengoba sithanda amarali becampaigna begcwalisa i-stadium. Abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote baphinde bayilayina bayevota. singelayo imithi yokuthi umuntu nqa angagula ayesila njengalapha osokule mithi yokuthi nqa abantu kathe sibangabulwa iCovid nqa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila njalo sebaba le vaccine thina kasilayo le vaccine asikabe lekota yabantu asebehlatjiwe impumela yakhona ngemva kweelection umhlaba wonke ilizwe lonke nje nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID singakubamba sikufayi ngayiphi indlela thina nxa sibele election angike izwa isindaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa i-election ngikuzwa ngawe kathesi but mina just ngicabanga njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthiwe kwenziwe singelanto esiyiphetheyo siza kuthi ukuthi le mithi yokuthi sigeze lapho esihamba khona siyemaralini sigqoka amamask amamask angikhona amanye ngokuzenzela ezindlini asila ama-sanitizer sizidubekele kodwa eralini siyahamba
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ube khuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State.
Tuambula wa superstar Chef Nana Skuza Mboma walk Eza kdala boy Aye Chef
Azolo Eminwe Azolo Azolo Eminwe Azolo Shaye
Iminwe phezulu iminwe minwanwa iminwe phezulu minwanwa phezulu minwanwa phezulu minwanwa phezulu minwanwa phezulu
emsithela udola drive engayigideli dola pf skobo kobo engahlanyiswa libhola egodini ngabe lo mthovo kusahamba uma dola kuzethi vili ngabe kwazi ngokhuluza lo vovola gila kumasushuzi weimprena lisatopa stitches adumile ngabe ikhona makorokoza kuwrestling umachomendo chimtagen besasele khona ngale kwebelevue kule gusi emganwini ngabe khona kwezemidlalo liyo mgabe kuzife ngaxotshwa kangaya zatshontshwa uchidule ngabotshwa tevichivunyi sengabuyile omrora mirep ngasengishali ngayikongonyani siyabhomba government of national unity ngafonywa upastor besa ngumfundi seroma amapolisi foni sidura babe sipaniso of extra large bengole ndodi
engarumamarocha
namhlanje esikhangele inhloko zendaba izikolo ziyavulwa namhlanje okwehlandla lesibili kulokukhonona ngokusilela kwemali lokwesabela ukuthi igciwane le-coronavirus lingalumatha ezikolo inani lababulawa yi-COVID-19 lokhu liphansi kubhubha phose oyedwa ngelanga Sokusele amalunga ebandla le MDC alliance angamachumi ayisikhombisa 73 edalele parliamente kulandela uxotshwa kwamanye. Silugqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.